dami kuyan mangalisa. Kamera kumfuthi yaphi. Kwenzakalani?
Mnumzana Macaphulana, wena uthini? Nxa ukhangela okwenzakalayo izanu la.
Hayi, thina babugande siyibukele izanu singaphandle, akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kande ngumbango. Akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena umgaba. Ngakho phakathi kwebandla ulabakha abantu, ulabantu abangasibobakha angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena umgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Ikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha uMnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya indlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeza ngakwazi ukuthi umuntu okhesele ngisathe kunzima ukuthi uwazi ngokubandla ayikhona elezanu Pierre. So lathi abanye sikhangele ziyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa-ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi, akula muntu okhulumileyo. Kathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshe ukukhathukuwele, sokukhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa lapho.
Ye, Mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla lezanu PF, ikakhulu sikhangela sekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuzanu PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani? Kungaliqinise
into ekhona babugandi obaba unkomo nje beshithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekamgari umgabe yizanu, izanu ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba unkomo labo bani bani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi minjani isebenza kanjani basazoba kwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi eluphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo uyini isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo waphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu ufana loJesu, bethi ngumntakankulunkulu, bethi yilokhu usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona umgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba Unko, uyavumelana la yini uMnumzana Macaphula?
Hayi, ngiyamusa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akutshonya kanye akuzwisisi.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akutshoyo ukubana uMongameli Mgabe enguye ibandla, njalo ibandla lingumongameli Mgabe, uyakuvuma yini?
Yes, okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu. Abantu bengaze bethi nansi isikhundla, singabantu benyama phela, umuntu wenyama wonke uyaphambanisa, kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa. So nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyabusulo mlandu wokungabonisi umkhokheli wakho.
Mnumzana Macaphulana, wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani? Engaxotshwa na uMnumzana kasukuwe?
Hayi, vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini, ngowangaphakathi lwana, ngumuntu wakhe, inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye umgabe. Ngakho ukuxotshwa kwakhe kukhathana kakhulu inqaba umgabe esaphila, umuntu lwana kasozayo endawo. Yikho kumele ubaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi, ibandla leli lapho elikhomba khona, kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho, ngoba kungumbango njalo le-factionalism esikhulumayo. Umgabe ulela ule yakhe i-faction, elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kwe-ZANU PF. So okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kwe-ZANU PF khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphikiswa itshona. La mabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona phana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini, njalo nxa sisiya ku-2018 izani PF izabe isima kanjani.
Ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo?
Wele ngombono wami nga ngokuningi bama provinces abathi kahambe, ngombono wami uzahamba.